Usukusela namuhla, angisahlali esitulweni. Ngizahlala phansi, ngithengisele ukuthi yikho lapho elingifake khona njengehulumende weZimbabwe. Alisithathi njengabantu. Ngasengisela-ke ukuthi labo ufisi balaba khona khonapha ephalamenti, nami nxa nifuna ukuthi ningijoyine ukuthi sithengisele ukuthi aziphathwanga kuhle, sizahlala kuphela ezitulweni manxa uMintoso yesezi sebuyile wasitshela ukuthi into yena le kakhulu kakhulu eyekhwethu uzayilungisa njani. Into ezifuna ukuthi zilungise nani. Okokuqala, sisibane odiza evumela ukuthi umntwana ahambe bayokwenzwa ikhitshe yena letho ingathi kumele kubhala incwadi ihlethi nesiphangiphangi asiyifuni. Okwesibili, sifuna ukuthi uhulumende asitshele ukuthi kushabile okungamasensi kokwenzela ukuthi umntwana oyabe evukile embasi uyakwangisa ukuthi asathengele ithikithi asaphumele ukuphangisa. Yena sayenza yena lento yokuthi lizeloko selizahele elithubayo ukuthi uthubayo nguye osejani nephilizwe, uthubayo nguye upresident welizwe. Okwesithathu, sasesikhuluma-ke yena leyindaba yokuthi abona laba ama-agensi angikhona kumele baboshwe. Yeke sabethu hlezi laba emakhaya sibabona bezihambela nje phezu kokuhlukuluza abantwana abakwenze khona. So zona lezi zinto ezintathu yitho esizibona ekufundizenzakale. Nxa zingakayenzakali, hatshi sizabe sihlalela phansi. Ngiyathaba ukuthi omama abaku-MDC, omama abakudlame bonke bahle ngasukuma bahlala phansi. So omama bebehlezi phansi namhla ephalamenti bethengisela khonokho ukuthi hawuthi lokhu kuphathe esikwenzayo buyasizihluku.